emuva ingakavalwa yayiyikhampani enkulu iqhathe izisebenzi eziningi kakhulu. So ukuvula kwayo kulo ncedo oluthile ebantwini lakumabhizinis siyananzelela abantu bakulomgango emathebheleleni sokuzaba le ndlela ezilula zokuthi abafuyi benelise ukuthi bathengise inkomo zabo khona phana e-CSC ngoba besinanzelela kwesinye isikhathi abantu bebesela inkomo zabo bazithengisele ngaphi begcine sebethengisela nje abantu. Uthole umuntu lezimalini lapha le nkomo yakhona yoyikhangela ngamehlo sokuphongukuchajwa nje izimali. So abantu bebethathela abantu izifuyo zabo kungela mali eyangapha bayinika abantu. Kodwa-ke esikuqathisayo futhi ukuthi njenge izakhamizi ezithile ezalahlekelwa imisebenzi kumakhampani athiyeneyo kungenisa lanale-CSC sikhangele ukuthi labo bantu baqhatshwe. Kodwa esikukhangele kakhulu esikunanzelela esifisa kwenzakale njengezakhamizi njalo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze baqhathe abantu abasuka kulowo mganga owakhona apha koBulawayo lo mganga onalo angapha eMandebeleni ngoba lokho kuyancedisa ukuthi le imisebenzi elula engadingi ukuthi umuntu awufundele sikhangele ukuthi kuthathwa abantu bala. Le eminye efundelwayo iyabe ifuna omanager ifuna ama-technicians athile leyo iyabanjwa loba ngubani kungena kakhulu kuma-advance abantu bazilethemba futhi ukuthi laba abayimanejayo baziyanika abantu iholo elilengqondo elizade lincedisa ukubana abantu baphile lezi moli zabo. Njalo siyananzela kwesikhathi kuba le ngozi yokuthi amakhampani alezi nsuku afuni ukuqhatha abantu ngendlela yezo aqhatha abantu labana umuntu obamba kwesikhathi angathiwa ama-contract workers khona okwenza isisebenzi sisebenze nzima kodwa singele zizakuthwele ekugcineni kwempilo. Khangele ukuthi amakhampani engayivulwa ayithatha ama-workers bafake babe ku-permanent ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa bathole ipension yabo kuthi le iminyaka abayichithe besebenza labo nxa sebefike ngale ekugcineni kweminyaka yabo yokusebenza benelise ukuthi baphathiseke.
Kulawa amanye amakhampani asevuliwe koBulawayo bahola ngesikhathi esifaneleyo iholo elingabaphilisa. Kukanti lina njengenhlanganiso kukhona lapho elingenela khona yini ukuthi lani likhankase likhuthaze abaqashi ukuthi benze?
Eqinisweni amakhampani angabeke avula ngayekhona ngamakhampani amalutshana kakhulu lawa abe ngamakhampani amancane ukuthi lokuqhatha kwakhona nje kuqhatha abantu abalutshana kakhulu. Njalo uhlubo esibalala kula makhampani amanye nala aqhathwa yikhona isikhuma ukuthi ukhanya ngathi amalungelo ezisebenza ahlonitshwa uzananzelela abantu bona ababaqhatha okugcweleyo abanye uyathiwa lanxa kusokuthi uyabhadala kula lapha eyisliphu abantu baphongukuholiswa njengathi ngumuntu oyilusa inkomo emakhaya khona okwasiyo into enhle. Le mali abayiholayo uthole ukuthi yimali ephansi kangako ukuthi nxa sesikhuluma ngemali ufanele ihole umuntu ophansi kuyokuthi ayiphova datam line isikhuluma ngayo khathesi siyedlule i-200,000 uthole abantu benkosi baziholela khona bama-30-40 yilo-ke uhlupho olukhona lolo esilalo. Kodwa eqinisweni singeke sathi ukuthi amakhampani aseke ayatshengisa ukuthi athatha abantu abayanga. Kodwa-ke lathi njengenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions sibale kuqinisa ukuthi abantu labo kokuqala siyabagqugquzela babe ngamalunga e-union kuleyo sector. Phezu kwalokho futhi sibagqugquzela ukuthi kube kufonywe i-workers committee yophela emele abantu